amakansela angamashumi amane nasithupha afungise ukuqala umsebenzi ngosaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane omkhulu wekhansili u-acting town clerk umnumzana usayashi sango. Abafungise ukuqala umsebenzi bathe beqeda ukwenza lokho base bakhetha umeya omusha umnumzana Herbert Gomba osekelwa ngumnumzana Enoki Mupamawonde. Bobabili ngabomanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance njalo phakathi kwamakhansila afungise namhlanje ngabomanyano kulo yedwa owezampf kuphela umnumzana Martin Matinyanya onqobe ukukhetho lokudinga omela umuzi weMbare. Ekhuluma emkhosini wokufungiswa kwamakhansilana owenzela esigodleni sekhansili seHarare Townhouse, umeya Herbert Gomba uthe khathesi sokumele ukhansili adinge indlela zokutholela imali ukuze enelise ukuqhuba imisebenzi yokuthuthukisa idolobho leli.
Ladies and gentlemen, the city has got to come up with a transformational agenda in order for us to arrest the problems being faced by the city.
Idolobho kufanele libuye lohlelo lokuguqula indlela ukansili asebenza ngayo ukuze liqede udubo elikhangelane lalo. Uhlelo lolu isiqokoqela salo kufanele sibe ngesokwandisa imali kakansili kanye lokwehlisa inhlelo eziqedela ikansili imali. Sokuyisikhathi sokuthi ukansili acabange ngokuletha inhlelo eziletha imali ezinjengokuvula inkampani eguqula ingcekeza isebenzise ukulungisa ama-fertilizer iphinde iguqule ingcekeza ibe ngugesi.
Umeya Gomba uphinde wacela uhulumende we-ZANU-PF ukuthi agcwalise izithembiso azenzayo ukuthuthukisa inotho yelizwe ukuze umsebenzi wekhansili lawo ube lula. Lokhu kugcizelwe ngamakhansili akade ekhona emkhosini lo athe sokufanele kusetshenzwe elizweni kusiya phambili, hatshi ukuchitha isikhathi kuphikiswana ngendaba ezingelani lokuthuthukisa impilo zabantu. Ukhansila Gilbert Thamsanqa Hadebe uthe ukungasebenzelani kuhle kwamabandla e-ZANU-PF nabe-MDC kwenza ukuqhutshwa kwenhlelo zekhansili kube nzima.
Njengokhansela osethenduke kwi-Secondary Term, yikuthi kunezinto engangizikhangelela ukuthi ngizenze nge-term yami yakuqala. Ungabona ikhansili uku-operator kwayo ngakufanananga nalokhu esicabanga singakangeni kukhansili. Uzabona ukuthi kulenhlupho lama-obstacles alapha lalaphaya, amanye ngepolitiki ngoba uminista kayisibo bethu plus siyabe sisebenza lama-officials amanye angikhona asuka ku-ZANU-PF iphathi eyabe iyi-ruling party ngaleso sikhathi. Kodwa kathesi njengoba sengumuntu esiposisayo ama-obstacles lami sekunendlela okhangelele la engikhangelele lami ukuthi ngizasebenzisa ukwenzela ukuthi izinto engifuna ukuthi ziphume zibe njalo ukuthi ziphume njengalokho engikhangelelayo. Ye, khangelele ukuthi sizabona izinto zethu zingcono plus ngaphezu kwakhonokho silo meya osengene omachuwa kupolitiki. Angisoli lo akade ekhona, kodwa ngithi lo akade ekhona umuntu akade engakangeni kakhulu kupolitiki. Lo uyazi ukuthi singahamba kanje ngoba sifuze ukuthi uzwisise ukuthi ipolitiki zifuna ukuhambisiwa kanjani, nalokhu okuyi-technical ufuna ukuhanjiswa kanjani. Ngaleyo ndlela kuza kuba lula.
Ukansila Martin Matinyanya onguye oyedwa ongene ukansila engowe-ZANU-PF uthe akasoze ethuseleke ukuba nguyedwa omele ibandla lakhe phakathi kwamakhansila angama-35 we-MDC Alliance. Uphinde wathi ulethemba lokuthi uzasebenza kuhle namanye amakhansila njengoba ukuba kudayele ikhansili kungatsho ukuthi umele ibandla lakho kuphela kodwa kutho ukuthi usebenzele wonke umuntu osesigabeni.
Where we are at the meeting, we are now looking forward for services.
Nxa sisenza imihlangano kakhansili siyabe sikhangelane lenhlelo zokuthuthukisa idolobho lethu. Ngakho abasoze bangilimazele ukuthi ngiyenza umsebenzi kakhansili. Siyabe sibantu banye, sekungokwesibili ngikhethiwe ukuba ngukhansila. Ngakho-ke nxa sisemhlanganweni sizasebenza sonke kungela dubo.
Ukansi Jenford Ngaziwure ukhalaze ngodaba lokupha ugatsha lukahulumende olwezinara amandla okuthatha imali kubatshayeli bezimota eqondane lokulungiswa kwemigwaqo, kodwa lo ngumlando obuthiwa iCouncil ukuthi ilungise imigwaqo yona engasiyo ephatha leyo mali.
Bese kanjalo ngathi we need to shift from the previous thing we said that we need to bring tender budget for other areas which is going to deliver the people.
Njengekhansili kumele sishiyane lokukhala ngohulumende ngoba ngile themba lokuthi siyenelisa ukuthuthukisa idolobho sikundawo esivela kizo okuthiyene lohulumende okhatshana okhokhelwa yiZANU-PF. Ngile themba lokuthi njengekhansili siyenelisa ukuletha inguquko eziqintini esikizo. Mina ngikhangelane lokwenza engakuthembisa uZulu ngesikhathi ngidinga usekelo. Kodwa ngiyazi silendubeko eziningi eHarare njalo zikhona kusigaba engisimeleleyo. Kodwa kufanele sikhulumisane lohulumende kumhlelo esiyabe singenile ukuziqhuba. Njengomzekeliso, silo mlandu wokulungisa imigwaqo emihle eHarare, kodwa imali eqondane lalo umsebenzi ithathwa yiZinara. Ngakho-ke ngiqala umsebenzi ngifuna ukulungisisa lolu daba ukuze imali ethathwa yiZinara ibuye izolungisisa imigwaqo.
UCouncil weHarare ubika ethole incwadi lwemali engangezigidi phose ezingamakhulu amabili 180 million zokulungisisa impompi zamanzi edolobheni leHarare. Lokhu kuzakuba ngumsebenzi wokuqala ozaphathwa yinkokheli yeCouncil entsha. Ngakho uZulu ukhangelele ukuthi leyo mali izasetshenziswa njani ngesikhathi umkhuba wenkohlakalo ubhahile elizweni. Ngimele isitho 7 seHarare, ngiGidson Mbhebhe.